Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Pelinga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sivamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahofisini kahulumende sizokhulumisana sonke sithi strengthen ama programs abekwa nguhulumende sithi strengthen ama programs aproposwa ngabantu.
Iziphathamandla zenhlangothi ezithiyeneyo ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations zisekwethekelelweni kobulawayo zizohlolisisa ukuqhubeka kwenhlelo ezokuphathisa abaswelayo.
Kuningi sikubona iSouth Africa ikwenza kahle, like ama-human rights iyaprotekta imisebenzi for izizalwane zayo, lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze-corruption, belalela labantu lama-courts abo enikeza ama-favorable judgment ebantwini even against government officials.
Ngesikhathi eleSouth Africa lithakazelela uzibuse lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleSouth Africa zithi kuningi iZimbabwe okufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe eliqhuba ngayo inhlelo zalo. Lokhu liqonga inani lasebemukele ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokhu liqonga inani lasebemukela ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Kunje sebefika inkulungwane zedlula amakhulu amathathu lengxenye 353,834 asebehlatshiwe ijekiseni le. Lokhu lwaqalayo uhlelo lokuhlatshwa ngonhlolanja lonyaka, kubika abogatsha lwezempilakahle. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu igciwane leli laqhamuka elizweni nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,102, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,149 labagule basila kulomkhuhlane wabulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1560. Iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations le World Food Program zisekethekeleleni kobulawayo okwensuku ezintathu zisihlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi zokuphathisa abaswelayo ngemali yokuthenga ukudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Namuhla iziphathamandla lezi zihlangene lomphathintambo obona ngaleli dolobho uMinister of State uJudith Ncube zamazisa ngenhlelo zabo abaziqhubayo kuleli dolobho. Baveze ukuba benelise ukuphathisa ngokupha abantu amavocha okuthenga ukudla okwenyanga edlule layonale. Sebeqalile njalo ukuhlola indlela zokuqondisa lolu hlelo kunyanga ezilandelayo. Ekhuluma ngemva komhlangano loNkosikazi Ncube omele iUnited Nations kuleli, uNkosikazi Maria Ribeiro uthi kuhambo lwabo bazakhulumisana bahlangane labasakhulayo bona abakhalaza ngokuthi akulanhlelo ezicacileyo eziqondane labo.
I think some of the areas where we're already engaged are very important. For example, in terms of social protection, support for families who are food insecure, there's a WFP office here that is works in the urban areas here as well. We provide support on reproductive health.
Unkosikazi Praxedis Moyo okhokhela uhlelo lwe World Food Program ngobulawayo uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kobulawayo.
Ohlelo lolu ngathi luhamba kuhle kakhulu, sisephelandaba lapho esibe sinika khona abantu ukudla, abeni imali, abephelandaba besibe bethatha imali yabo e-Western Union. Lawa kade bethola khona i-$12 umuntu ngamunye ngamunye. And then ulalaba kade besemzilikazi, labana bathola i-voucher, bahamba bayethenga ezitolo, bathenga ku-TM, bathenga ngo-OK Mart, bathenga, I think ngu-TM lo-OK Mart, yikho lapho bathenga khona ukudla singathi okwenyanga. So kade sisibaphile ukudla kuka-March lo-April. Abantu laba singathi emzilikazi ibile 31,000 and then iphelandaba ile 5,000. Asingeke sithi luyaphela, kathe sesikwenzayo nje ukuthi sicubungulisise nje ukuthi abantu ngabe sabakhetha kuhle, ngabe bakhona abasalayo, senze njani ukuthi sibone ukuthi ekukhetheni ingxenye yokuqala abanye baphambanisa ngokungabikhona kumbe abanye kungenzakala ukuthi kwaba le mpambaniso ezithile. Sozama ukuthi nje sikline kuhle ama-registers ethu. Nxa siqeda ukuklina ama-register ke sesiqhubeka futhi sethemba ukuthi ngoJuni sizasusela siqhubeke siye phambili.
Umphathintambo obona ngobulawayo unkosikazi Ncube yena uthi uyajabula ngohlelo lwabe-World Food Program.
Besilezethekele ama-representatives achiyeneyo enhlanganiso ezichiyeneyo, sithanda ukuthi sitsho ukuthi sibamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahhofisini kahulumente sizokhulumisana, sazane, sisenzele ukuthi sonke sithi strengthen ama-programs abekwa nguhulumente, sithi strengthen ama-programs aproposwa ngabantu. Njengoba bengilalela ubuza omele i-World Food Program, kuhle ukuthi bathe okwakhathesi icabakhangelelanga ukuthi i-program icine, kodwa bafisa ukuthi beke bekline ama-register abo belungise. La uyakwazi ukuthi abanye bebesithi ngabhalisa kodwa kangiholi, kumbe ilizwe lami lahamba kodwa kuze kube lanamhla, umakhelwane wami esihamba sonke siyabhalisa, yena uyahola mina kangiholi. Nxa besithi basalungisa ama-register bakhangelele futhi ukuthi ngoJuni bethi resume i-program, kuyinto enhle kakhulu.
Iqula le-United Nations elisedolobheni libalisa abe-International Organization on Migration, International Labour Organization, i-UNFP, i-UNICEF, i-UN Women, i-WFP, labe-World Health Organization. Okwamanje i-United Nations eZimbabwe lohulumende baphakathi kokuhlela uhlelo oluzathatha iminyaka emihlanu kusukela ku-2022 kusiya ku-2026 olwe-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework oluzathathela lapho okuphela khona uhlelo lweZimbabwe United Nations Development Assistance Framework iZundaf oluphela ngumpandula lonyaka. Abe-United Nations bapha iZimbabwe izigidi lezigidi zamadola ekuphathiseni abantu ngokudla lezinye inhlelo ezehlukeneyo ezweni, kugoqela lokuvikela ukumemetheka kobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende semise uhlelo lokusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla olwe-drought relief osekuthe izakhamizi eziningi zikhala ngokuthi zizabulawa yindlala. Okuninga sikuzweni Albert Ncube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lesi saziso sethulwe lugatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu oluthe uhulumende usecabanga ukumisa uhlelo lwe-drought relief ekupheleni kwalinyanga kamabasa ukuze kuhlolisiswe kakutsha abantu kumele bathole uncedo lolu. Uhlelo lolu lubikwa luzamiswa kwesikhatshana ngoba izulu linile kakhulu ekupheleni kwanyakenye, izakhamizi eziningi zenelisa ukulima, ngakho-ke zilakho ukuvuna okungcono lonyaka. Kodwa unkosikazi Justina Ndlovu oyisakhamuzi ka-Ward 14 esengezane eGwanda South utayisibo bonke abalimileyo kungakho basaludinga uncedo lokudla.
Nginjenje mina ngikhuluma ngilesigogo endlini esingubaba angilimanga ubaba wachayeka ngahle ngaba ngwendlini la namhla ngwendlini so ngiyaba sengimangala ukuthi inxa sokumile okuyi 50 lokho aye kuphiwa ngesikhathi ekuphele budaleni sengizabamba ngapi so kulokunzima aluba uhulumende uyakukhangelisisa nje udumo lube khona lobuhle bezulu kodwa hayi ayisibo bonke abalakho ayisibo bonke abakutholileyo.
Amazwi la asekelwe ngusobhuku esengezane umnumzana Rogers Moyo othi lolu hlelo akumelwanga lumiswe manje ngoba izilimo zidodile emasimini okujeyiningi lingelasivuno.
Hlelo lolu nxa lungasekho esigabeni ngiyakunanzelela sibili ukuthi yebo ye kungenzakala abantu babe lokuphilanyana kodwa kwabanye kuza kubazima ngoba emasimini lapha lana izulu ekuneni kwalo ngobuningi labakhona kwezindawo lokuhamba komhlaba kwezindawo kwasuka kwatoda kuvele okokuthi kakulabile elibakhona khonapo sokuphongwa izinto nje ezingenancedo.
Ukansila kaward 14 esengezane umnumzana Phineas Maphosa laye uthi kayisibo bonke abenelise ukulima.
Abantu abanjengezigoga, abantu abanjengabalupheleyo, abantu abanjengezintandane. Bolawo bantu abakwanisi ukuthi mhlawumbe singaba balele ukuthini balimile basuze ukudla okuningi. Yikho ke ikhona indlala yezulu ebantwini abaningi phakathi. Kasibo bonke abavuni abazavuna, kasibo bonke abavunileyo njengoba kungasibo bonke abalimayo. So mina benza futhi singawo government uyaphenduka back azebona ukuthi abantu abanjengabalo esiwaphuma ama-vulnerables ngale athole ukudla ancedise siya phambili.
Umphathi ntambo gatsho libona ngenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthi kayisibo bonke abazamiswa ukuthola lokho kudla.
We are not suspending the food mitigation program for the vulnerables like disabled people, like the elderly.
Asimisanga uncedo kulabo abakuselayo abafana nabagogekileyo abagugileyo intandane labagulayo. Esikwenzayo ukumisa nje lonke lolu hlelo lwe-drought relief sibe sisingena ezigabeni sibone ukuthi labo abadinga uncedo bangaki. Lanxa kunjalo lokhu kudla kuzamile kusetshenzelwa.
Uhulumende ubephathisa imuli ezedlula inkulungwane ezamakhulu ayisikhombisa 735,455 elizweni lonke jikelele. Ngakho ke uthi uza ke ama kwesikhatshana ukuze athathe lelo thuba lokuhlolisisa uluhlu lwabatholayo ukuthi ngempela bafanele na ukuthi baqhubeke beluthola lolu ncedo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Ngesikhathi eleSouth Africa lithakazelela uzibuse namhlanje, izizalwane zeZimbabwe labamabandla ezombusazwe ebeZimbabwe abahlala kweleSouth Africa bathi kuningi iZimbabwe kufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe liqhuba ngayo ezombusazwe lezamalungelo oluntu. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Sekuyiminyaka engamachumi amabili lesikhombisa 27 years iSouth Africa ithole uzibuse. Ziningi izikhalo ezethulwe izalwane zakwele South Africa ngalelanga. Abaningi bathi balokhu bengalazi indlu emadolobheni bengelamhlaba ongwabo emaphandleni. Abanye ke bebekhala ngokusweleka kwemisebenzi njengoba abangasebenziyo sebefika kusilinganiso songamachumi amathathu lambili ekhulwini 32.5%. Bakhona njalo abebekhala ngokuthi labo abakhethwe ukuletha inhlelo zentuthuko bayazidika ngemali kaZulu. Kodwa abamabandla ezombusazwe eZimbabwe kwele South Africa bathi lobanje kukunengi izakhamizi ezikhala ngakho, kunengi abakuhawukelayo osekulethwe inkululeko yeSouth Africa kuzalwane zayo. Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabuto Mabena uthi iZimbabwe yehluleke kakhulu nxa kuqhathaniswa leSouth Africa.
KeZimbabwe sathi sile 27 years sithole uzibuze sasilokhu silomongameli oyedwa. Sathi sile 27 years sithole uzibuse kwakube lempi yombhuqazwe. Sasile 27 years sithole uzibuse umnotho wethu wachabalala. Lapha kasikaboni kusiba lombhuqazwe eSouth Africa.
Isikhulume sebandla lezaphu kule South Africa umnumzana Kanisha Singala uthi bafisa kakhulu ukuthi iZimbabwe ifunde ukuthi amalungelo lomuntu ahlonishwa njani.
Kuningi esikubona iSouth Africa ikwenza kahle, like ama human rights issues iwaphethe kahle, le ndlela ephatha ngayo izizwalane zayo in terms of ekusebenzeni imisebenzi, iya protecta imisebenzi for izizalwane zayo. Lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze-corruption, belalela labantu lama courts abo enikeza ama favorable judgment ebantwini even against government officials.
Unopala jikelele lwebandla le Patriotic Front umnumzana Endunyati uthi umehluko omkhulu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe ukuthi eZimbabwe kwaphela umbuso wamabhunu kodwa inkululeko lozibuse akutholakalanga.
Inkululeko kayibuyanga ngendlela yokuthi abantu bakhululeke, bakhulume lokho abakubonayo, lokho abakuthandayo, lokho abakufisayo, bakhulume bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Kuleli lizwe leSouth Africa abantu bakhululekile, bakhuluma abakufisayo, khuluma noma yini, akula mntu oza kugijimisa kumbe afuna ukukucatshisa.
Unobana jikelelo webandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Yoni uthi ngesikhathi iZimbabwe isiba le minyaka engamachumi amabili lasikhombisa kuyesabeka okwase konakele.
Yayivele isinamacala amaningi okubulala abantu besindebeleni kumbhuqazwe. Yayivele isingenwe yiyo imvukuzane yokubusela, imvukuzane yokuzonda esinye isizwe, imvukuzane yokwenza zonke izinto ezimbi base begraduatile iningi labo.
Le yinto egcizelelwa sikhulumele sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo.
Imithetho yayisetshenziswa ukuhlukumeza abantu omnyama yiyo esisetshenziswa namhlanje ukusihlukumeza nathi. Ukususa ezindaweni zethu, imarginalization, ukubandlulula, ukukhethana ngokuhlobo. Lokho kwasenziwa abelungu, yikho sokwenzakala. IZimbabwe ayizange ilungise umanxa kadiphuma ke kwi-independence. Yasebenzisa kungakhangela inkantolo, indlela ezisebenza ngayo, kusafana nje nalezi ezika-Smith regime.
Kodwa ke ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esethula inkulumo yakhe ngelanga lokuthakazelela uzibuso weZimbabwe kumalanga ambalwa asanda kwedlula, uthe uyathokoza ngokuthi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamachumi amanelanye sekukuningi kakhulu ekwenze kuhle selokhu yathola uzibuse. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Yebo yebo yebo, mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma kuStudio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 olwe vaccination. Saphinda sihlaziye umthetho opasiswe lidale lephalamende wokuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill number 2 ophatha indaba ezitshiyeneyo ezigoqela amalungelo abatsha labesifazana. Zilukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
UZulu ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bakhala ngokungavulwa kwemingcele ngokupheleleyo. Imota zikaZulu kunye labomalayitha abavunyelwa ukucapha imingcele nakugcele leZimbabwe, kodwa amabhasi yiwo avunyelwayo kunye lemota ezinkulu zohlobo lwama-truck. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, iziphathamandla zemngceleni zibikwa bezithathela abamabhasi impahla osekuthiye abaningi bekhonona. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lobo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende elokhu evale imingcele yelizwe.
Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukhrosa bevela kwele South Africa bebuya eZimbabwe, kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa. Ikakhulu ke abantu abazisebenzayo, siyakwazi ukuthi eZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhatshwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. ikhobe nxa amabhode evaliwe kutsho ukuthi ke abasela ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe ngoba abantu abaningi bephila ke ngokuthengisa nxa bengasenelisi ukuphuma ke bahambe ke South Africa sokubanzimela sokusiba nzima ke ukuthi bazaphila njani.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi ukuthathelwa impahla okwenziwe nguhulumende nesihlubu ngoba impahla le izasetshenziswa ukudinga amavoti kukhetho oluzayo.
Ukubanjwa kumbe sithi ukuthunjwa kwezimpahla zikaZulu ovela eGoli yisihluku esimangalisayo. Ye siyazi ukuba amafactory ethu avaliwe ngenxa yemithetho kahulumende engakhi umnotho. Kanti ke siyazi ukuthi ukudla lokhu lezimpahla lezi ezithunjwayo izanu izazisebenzisa ukuthenga amavoti ngokhetho luzayo. Uhulumende uthi yena kulobuqili obenziwayo eBeit Bridge kodwa akusiqiniso lolu lulunya kuphela. Kambe ubuyanga bubhahile kunje kanje ungikhona uyabulisa uthatha lezimpahla zabantu bakithi. Hathi lokho akuyekelwe lokho.
Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uthi ukuvalwa kwemingcele sokuphazamise amalunga enhlanganiso yakhe amaningi.
Ye sokuphazamise kakhulu abantu abakubhizinisi lokuthenga bethengisa njengoba usazi ukuthi abantu abaningi vele bephila ngakho ikungaqalisa indaba ze-lockdown. So kutsho ukuthi abantu abaningi baphazamiseka sibile empeleni kodwa abanye sebekhangela ngaphakathi sebesebenzela khona pelizweni. Sethemba ukuthi nje wathi kuzoba le international trade fair engxenye amabhoda sezavulwa because kuzabe kukhangelela ukuthi kulabe labantu abazangena bavela emazweni alawa esiyakhelane lawo. So sinakanele ukuthi engxenye ngesiphangiphangi nje ama-borders azovulwa kodwa ebhizinisini sibili kube indaba yokuthi abantu abaningi baphazamisekile kakhulukazi.
Usomabhizimusi uNdlovu naye uthi impahla ethathelwa abantu izasetshenziswa ukuhuga abantu ukuthi bavotele ibandla le-ZANU-PF yona ithathelwe uZulu ophakathi kodubo.
Kuyadanisa ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe lokho livalile umngcele walo lelizwe leSouth Africa eBeit Bridge. Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukrosa bevela kwele South Africa bebuya eZimbabwe kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa. Ikakhulu ke abantu abazisebenzayo siyakwazi ukuthi eZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi abantu abaqhatshwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Kho-ke nxa amabhodi evaliwe kutsho ukuthi ke abasela ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe ngoba abantu abaningi bephila ke ngokuthengisa nxa bengasenelisi ukuphuma ke bahambe ke South Africa sokubanzimela sokusiba nzima ke ukuthi bazaphila njani ngoba bengabantu ke abaphila ke ngokoda bebuya bethengisa lapha ekhaya.
Uhulumende yena uthi imingcele ayimelanga ivulwe ngokupheleleyo ngoba esalisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elingangena elizweni livela kwamanye amazwe ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa uqhalile njalo kulolaka lokusabalala ngesiphangiphangi.
Abazali kwezinye izikolo emhlubulweni weMandebeleni sebeqale ukubhadala ababalisi imali yokubaphathisa ukuze bathole ilabuzane lokusebenza iviki egcweleyo. Esinye sezikolo lesi ngeseminda esikhiphe umbiko owazisa abazali ngaleli nyathelo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sebekubone kufanele abanye abazali ukuthi babhadale ababalisi ukuthi bafundise abantwababo loba belokhe bedonselana lomqhashi ngodaba lweholo bethi abantwana yibo abalahlekelwa kakhulu ezifundweni nxa ababalisi bengela sifiso sokusebenza. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu umzali uthi le yindlela enhle ukuthi abantwana bengalahlekelwa izifundo kakhulu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu lo ukuthi ababalisi bephiwe something i-20 usaphe term angiboni kuyimali enzima kakhulu ukuthi abazali bengayehluleka. Kuyakumele ukuthi bezame ngoba sesikhangela sibili singasaqambelani manga. Ababalisi labo basebenzimeni ngoba imali abayihola incane kakhulu. So ukuthi size ukuthi sibakhuthaze kumele ukuthi sibanike khonoko okuncane labo ukuthi bakhuthale befundise abantu bethu bekwazi ukuthi bebuye nsuku zonke esikolweni. Ngoba nxa singenzanga njalo, nxa bengabuyanga, bona kabaluzi lutho kodwa abantu bethu babaluzayo.
Kodwa unkosikazi Sukoluhle Sithole olomntwana ofunda eMinda uthi leli nyathelo liyabasinda abanye abazali abanjengaye.
Zaba le ama-incentive ayamatitsha ayimphathanga kahle because phezu kwama-incentive sibe la-meeting basitshela ama-$50 wona la amatitsha baphinda basitshela ama-top up ama-school fees. So for me top up le $95 plus $20 and konke kufunakala khathesi ngo-April izikolo zingakavalwa. Hayi, indaba le inzima le inzima inzima njalo ibuhlungu. Asikwazi sizayiphatha njani.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Raymond Majongwe uthi ababalisi lokhe bengenelisi ukuthi babuyele emsebenzini.
The truth is teachers remain incapacitated.
Ababalisi baqhubekela phambili besehluleka ukuziphilisa ngeholo labo lalapho uhulumende esebethuse. Eqiniseni ababalisi abahamba ezikolo kabasebenzi okuya ngabe. Kundaba yemali yokukhuthaza ababalisi, imali le ayineli. Abanye babotshwa, abanye basemthethwa ndaba. Esingakutsho kubazali ukuthi bakhuthaze uhulumende ukuba aphe ababalisi iholelane leyo ukuze imfundo iye phambili.
Unkosikazi Sanele Ncube omunye wabazali uthi imali okumele zinikwe ababalisi akumelanga zibazise ubuhlungu ngoba ubunzima busemuntwini wonke.
Okwenzakalayo lokukhulunywayo siyakuzwa kodwa ebesikukhangelela ukuthi imali ababalisi abayifunayo ingasikhami ngoba sonke sifuna ukuncedana njalo iminwe kayilingani. Sikhumbule ukuthi kulabanye abantwana abangenelisi ukuthi babhadale ifees. Lokhu kuzaba baza kukwanisa na aluba uhulumende laye uyazama ukuthi azwe ukukhala kwethu kanye lokwababalisi.
Usikhwica mfundo Paul Mavima umphathintambo wezisebenzi zikahulumende ulandule ukuba ababalisi kabasebenzi nsuku zonke esithi ezikolo zonke kulababalisi abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini i-90% abahamba emsebenzini amalanga wonke. Uphinde wathi abaphathi zikolo kumele babone ukuthi ababalisi bayafundisa emaklasini nsuku zonke. Edabeni lwemali yokukhuthaza ababalisi ekhitshwa ngabazali uthe uhulumende kavumeli abazali ukuthi babhadale imali lezi. Uchaze ukuba ababalisi bafundisa ezikolo ezehlukeneyo ezilabazali abaleminwe engalinganiyo kungakho uhulumende esithi abazali kabangaphi ababalisi imali yokubakhuthaza. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iziphathamandla zenhlangothi ezijene zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations zikobulawayo lapho ezihlola ukuqhubeka kwenhlelo zokuphathisa abaswelayo. Abavela eZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi kuningi leZimbabwe elingakufunda ngendlela ilizwe leSouth Africa eliqhuba ngayo ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30 kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.